Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-20 Julikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyaxokozela imthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo.
Indaba le nxa ingathonisiswanga ngendlela eqondileyo. Ngikutsho ukuthi bonke abantu laba abasolobayo ama-applicants abasoze bekwanise ukukampena for their parties lalapho okumele bekampene khona in time.
I-Commission yezokhetho e-ZEC ithi ilokhu iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho.
Sabelokhu sihlanganisa ke laba abamele zepolitika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luchiye lokhu kwakhiwe, luchiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabomakhelwane.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ligqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho wona othathela umuntu ilungelo lokuvota.
Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanele ukuthi ayesabe njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kuyaxokozela imthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. Lamuhla umthethwandaba weSupreme uzakuzwa udaba lokuthi uMnumzana Sevia Kasukuwere ancintise na kukhetho kumbe hathi lwahlulelwe ngesiphangiphangi na. Ukuthi kobulawayo udaba lokuba amalunga amabandla athiyeneyo asuswe na kuluhlu lwabazavotelwa ngoba bafaka amaphepha abo isikhathi somthethwandaba we-nomination court sesichayile lalo luzahluzwa ngumthethwandaba we-high court lamhlanje. Sixoxe legqwetha likaMnumzana Frank Mhlanga omunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edalela ephalamende kobulawayo uMnumzana Tafatsa Chimusaru webandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngunkosikazi Elizabeth Valerio.
Yona indaba kaFrank Mhlanga uthi mina amaphepha amingawafaka ngapoku 4 engakachayi ngakho amaphepha ami kumele eyamukelwe ngokusemthethweni. So izolo ikhona imicijo akade sisomisile phambi kwebandla yokuthi hathi abantu laba babuyise indaba le emthethwandaba lapha enkantolo abalalo ilungelo lokubisa indaba le lapha ngezizathu akade sisomisile emaphepheni ethu. Izizathu lezi bezigoqela ukuthi inkundla e-High Court lapha abantu laba bafike khona ayilalo ilungelo o ayilawo amandla okuthonisisa okuthetha icala leli. Indaba le bekumele kahle kahle yona iyethethwa ngemva okuthiwa yi-Electoral Court. So athi sikutsho ngamafitshane ukuthi abantu laba babuye emthethwandaba ongayisiwo kade kumele be-Electoral Court. Konoko abakwezanga ngezizathu ezaziwa yiwo njalo ngezizathu ezingalunganga ngaphansi komthetho. Namhlanje sesimelele ujudge ukuthi yena asitshele ukuthi ama-points esiwarize izolo alomqondo yena yena uvumelana lawo yini. Nxa engavumelani lawo usewafaka eceleni sesihamba phambili wendaba sisiyangena esidikini wesizini sendaba ucaciswe kwehlukaniswe amathambo lenyama kuthiwa kahle kahle ukuthi uMr. Frank Mhlanga amaphepha akhe wafaka ngokusemthethweni njalo ababona ngokukhethwa kwama candidates bakwenza ngokusemthethweni yini in short ukuthi iZack eyakwenza ngokusemthethweni yini isiyiso isinqumo siyabe sisimelele namhlanje. Right, indaba le iqakatheke kakhulu. Number one, nxa kuyikuthi inkundla izavumelana lo muntu lo obisa indaba le court ukuthi hatshi uFrank Mhlanga amaphepha akhe wawavisa ngokungekho emthethweni, kuzabe kusitsho ukuthi wonke umuntu eZimbabwe jikelele oyicandidate, whether nge-councillor, member of parliament, national assembly or presidential candidate, owafaka amaphepha akhe after 4 p.m. kutsho ukuthi umuntu lwana ngokomthetho akumelanga ame akompite ukuba yicandidate yekhonokhaya efuna ukukwenza. So kungenzakala khonokho siyabe sisile sesiphakathi kohlupho olukhulu njengelizwe sisiya kuma-elections.
Lo ke ngumnumzana Tafatswa Chimusaru, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubeqoqala e-Studio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba luphathelane lezokhetho, inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission ithi ilokhu iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo. Umfundisi uSenis Banda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance njalo engumlamlankunzi kule imbuthano kanye leyomanyano wakhe uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ama-multi-partylizing meetings aqoqwa iZimbabwe Electoral Commission ayanceda ukuba avikele ukungazwisisani okujayele ukuba khona nxa ukhetho lusiba khona. Kuyanceda ukuba labo ababe phathelane ngohlelo lokukhankasa bekwanise ukuba bakhankase ngokuthula. Ikanti njalo thina njengamabandla abafundisi ababe khona kulezo zigaba yibo ababencedisa besebenzelana layo iZimbabwe Electoral Commission ukwenzela ukuthi babe umlamlankunzi nxa kusiba khona ukungazwisisani. Njalo ke thina njengeZimbabwe Christian Alliance siba nalokho esithina ngama-inter-party liaising meetings esiyabe siwenza njengamabandla okholo. Siqoqa sibizela labo abazabe bekhankasa, sikhulumisana labo ngokuqakatheka kokuba bakhankase ngokuthula. Ikhuluma kanje sizabalayo leyo mhlangano eGwanda uzayenzakala ngolwesine, kuza kuba khona futhi omunye ozayenzakala eBeitbridge ngolwesihlanu. Ikanti lapha koBulawayo silawo namhlanje umhlangano oza kuba khona eNkulumane, izolo bekusenzakala omunye njalo eMakhokhoba. Siyabe lokhu sihlanganisa ke laba abamelezi politika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula, ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luthiye lokhu kwakhiwe, luthiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabomakhelwane. Ama-meeting lawa okuhlanganisa ama-party esithi thina ngama-inter-party meetings yabe eqoqwe ngamabandla okholo ama-local peace committees ethu. KoBulawayo namhlanje kuyabe kukhona leyo meeting lo mhlangano eMakhokhoba eKhaviza Khava, iMakhokhoba leMzilikazi. Bonke abo ababekhankasa kule constituency abezanu PF, abe-CCC, bonke nje amanye ama-political parties babehlangene bexoxisana ngoba bangakhankasa njani ngokuthula.
Lilomunye njalo umkhankaso wokuthi abantu babe bekhuleka ngehola lika 1 p.m. Lingathi uqhubeka njani njalo libona ngani ukuthi ngempela bakhona abalandela lesi sixwayiso?
Lapho esikhankasela khona ukuba wonke umuntu ongumKristu, bengathi thina esingamaZimbabweans singaba lesikhathi sokuba sithathe imizuzwana emihlanu ngehola lokuqala ngalanga lonke kuze kuyefika ukhetho lwethu, ukuze abantu bathole isikhathi sokuthandaza emini ukuze abantu bakhumbulilizwe leZimbabwe balikhumbule emthandazweni. Nxa ngikhangela ebulenjini baningi kakhulu abantu asebeqalisile ukukwenza lokhu, njalo bayasithumezela imfanekiso yabo lezinto ezithize bekhuluma nje ngokuthi ade bethandaza behlangene. Ngabe kungabantu ababe bephakathi emsebenzini, kumbe amatisha lesikolo, kumbe abantwana bezikolo, kumbe nje umuntu emakhaya bayama ngesikhathi sehola lokuqala bethandaza kwemzuzwana nale emhlanu bethandaza elizwe leZimbabwe. Njalo ke sizawuba le WhatsApp group esikhona ekulaba abantu ukuthi bebe bepostela besitshengisela ukuthi bebethandaza bengaphi. Ngakho siyabonga kakhulu ukuba amaZimbabweans labantu besiKristu labane njalo enkolo ezine sebeluthethe lolu hlelo, njalo ke bayathandaza bethandaza elizwe.
Hello ke ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezamukele ngenjabulo inyathelo lithethwe ligqwetha uMnumzana Ngobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho we-Electoral Act, wona othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye i-18 months. Ngokunjalo uthi inkantolo ye-High Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ukuze izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuvota kumbe ukuncintisa kukhetho kungelani lokuthi zihlale isikhathi esinganani phandle kwelizwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitani uMnumzana Difa waJabi Bango Dube, yena othi kuyancomeka wenziwe nguSithole.
Ngibona ukuthi into ayenzayo wenza into eqondileyo, ngoba akukho lapho okutshengisa khona kuconstitution ukuthi khona umuntu nxa ukuthi noma esehlale iminyaka emingakanani ngaphandle kwelizwe umuntu lo akasese yisizalwane seZimbabwe. Ngoba umuntu oyisizalwane seZimbabwe by birth ole birth right yokuba umntwana weZimbabwe ongazanga wabuya eZimbabwe under ama reasons mhlambe through neutralization noma through ezinye inhlelo ezimenza ukuthi athole isizini yeZimbabwe. Umntwana ozalelwe eZimbabwe ule mpilo yakhe yonke, ulelungelo lempilo yakhe yonke ukuthi aqhubekele phambili esenza lokho okufanele ukuthi kwenzakale eZimbabwe, noma ufuna ukuyaphatheka kwezepolitiki, noma ufuna ukuyaphatheka kuziphingatsha. Kodwa ke ulelungelo elipheleleyo okungafanelanga ukuthi kube ukuthi silizanqunywa ngenxa yokuthi abanye abafeel comfortable mhlawumbe noma abafeel threatened ngezizathu thize. Kodwa ke into eqondileyo ngokuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe owazalwa eZimbabwe lokho sithi birthright ulelungelo elingafanelanga ukuthi linqunywe nanoma yisiphi isikhathi, kungakhathalekile ukuthi usehlale ngaphi okwesikhathi singakanani.
Izanu sesike sayizwa ikhuluma kanengi ukuthi kayisoze ivumele abantu abahlala phandle ukuthi bavote. Ngokunjalo inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Lolu daba babunkomo luza ngembaxa eziningi, kodwa ke nxa sikhangela kudinga amadoda alesibindi njalo alokuzimisela njengaleli gqwetha ukuthi nxa ukuthi into leyi ayihlose ukuthi ayihlomule engabe ezimisele eqinisweni kufanele ukuthi uhulumende ayenelise ukulalela izizathu ezibekwa ngamagqwetha ezibekwa izizalwane zeZimbabwe abakufisayo ukuthi kufanele ukuthi kuhambe njani. Siyazi ukuthi okwalolu khetho lwakathesi selusondele kakhulu ukuthi nxa sesikhuluma nge-diaspora voting yeke kusenzakala ukuthi abantu bavote bengaphandle kwelizwe. Kodwa-ke nxa sikhuluma nge-democratic dispensation sikhuluma ngokuthi izinto ezinjalo kufanele ukuthi ziyenelise ukuthi zifakwe in place, kuyenelise ukuthi umunye lomunye umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe afinyelelwe. Ngoba abangafinyeleli abangenelisanga ukuthi bahambe ekhaya bayevota kungenzeka kuyizizathu ezithize eziningi ezenza ukuthi lelizwe leZimbabwe libe limile kathesi ngenxa yalabo bantu abangaphandle kwelizwe. So akufanelanga ukuthi kudingakale ama revenues abo, kukanti kodwa-ke ngazokufika isikhathi sokuthi labo bakhaste ama-votes abo kube sekusiba lengqinamba ezinjalo ezitshengisela ukuthi mhlawumbe sokungathi sokulokuvinjwa. Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanelanga ukuthi ayesabe, njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu akufanelanga ukuthi ayesabe lutho, ngoba nxa kuyiwa kuma-votes wonke umuntu kufanele ukuthi akhethe lokho akufisayo noma ahambe ngendlela le ayibona ukuthi iyamsuthisa yena akungabi into ukuthi sifathe sikhangelele one sided ukuthi wonke umuntu ufathe ahambe ngendlela yinye ngoba njengoba sazi ukuthi abantu asicabanga ngokufana nayo njalo abantu asoze sageleza njengamanzi omfula ukuthi akhangele endaweni eyodwa ukutshengisela noma ukuvumela izinto ezinjalo yiyo indlela iyabitshengisela ukuthi nxa abantu bephiwa imvume yokuvota ngendlela abafuna ngayo iyo itshengisela ukuthi ilizwe likhululekile njalo ilizwe lilinqubekela phambili.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olwela amalungelo kaZulu ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Kudubuke impompi zegasi edolobheni leJohannesburg kwele South Africa izolo kwadabuka umgwaqo imota zagenquka. Kubikwa kulimele abantu abambalwa kodwa akula obhubhileyo. Amapholisa atshele intatheli izindaba ukuthi isehlakalo lesi senzakale emgwaqweni uBree Lo Simmons. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka elithumi lanhlanu 15 ogwaze wabulala omunye wakhe laye oleminyaka engu-15 bebanga intombi emwenezi. Leli phephandaba lithi izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwamathumi amabili ababulalana bebanga amantombazana ziyanda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla iyehle. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyazingelela basangaza bahle emagumbani manomhlaba kunye nabalaleli. Ngithi ke mbuzo ukuthi njengabantu bakethu abafowethu bakomthwakazi kakhulu bona laba abangaphandle kwamazwe futhi yena uPawulu uma ekhuluma inkulumo yakhe kwabaseGalatiya ubuza abantu ukuthi kade ngobani oliloyeleli namagalatiya mahle liloyembani lina magalatiya. Nami ngiyalibuza njengabantu bakithi bokomthwakazi ukuthi kade waliloyayo lina bantu bakithi ngobani sebeyule engqondweni kahle kahle waliloyayo. Ongabheka phansi ngapha eZimbabwe ngapha abantu besishoneli konke kade banenjabulo nentshuku nje enkulu besamukela uKasukwere njengokuthi kufanele ukuthi ebe ngupresident wakho. Amukela uKasukwere, bahlanya ngokasukwere, bahlanya ngochamisa, bahlanya ngomnangakho. Pho lina umuntu abantu bakithi komthokazi waliloyayo ngiyalibuza ukuthi ngubani. Kumbe laloya ngubuyane wanto osowafayo ongalizweliyo indlela eliloye ngakhona. Libhizi kathesi lithethisana losuka ngelizwe libhizi kathesi lithethisana lomqondisi ubusuku nemini libhizi lichamisa chethe phambi nomfana omncane. Sibhizi kathesi lithi kwakhona kwanjani njani lingabantu abanjani waliloya ongalizweliyo ngubani ngubuyane wanto osowafa nini. Yikho iy'ngqondo zenu zivalekile njengomdlwane ongakavuleki amehla. Linabantu bakithi liyayangisa lini. Thina njengabantu bakamthwakazi sifuna inkululeko yethu sithi umqondisi kakhulu labantu izwe likamthwakazi libuye uze lathi sikhululeke. Yike sekutsho lini elaloyayo ikakhulu elingaphandle kwamazwe hlalani khona ngapho ngaphandle liloyiwe lize liyefela lingaphandle kwamazwe liloyiwe. Thina esiphakathi lapha eZimbabwe sifuna inkululeko yethu ngoba sincindezelwe ngabantu bempumalanga ngemumpu wafo special.
Studio 7 ninjani Studio 7 hayi abantu bezano basithwalise nzima mani hayi basithwalise bachayelwana intatheli izindaba ngithi ubuqili babo lo abakwenzayo sebezithanda intatheli izindaba zingenzanga lutho ngendlela zokuthi abafundanga kodwa bahleli bebiza thina abantu abangafundanga kodwa bona yebo bangafundanga bachayelwana abantu bachayelwana hayi kodwa manje hayi abavoti abantu bekhiphe lezano le iphele ngendaba yezano awukhulumayo ngumfana osakusindi le tsholotsho mafina le ngibingelela bonke nje balaleli beStudio 7 kodwa ayipheli indaba yezambe.
Sanibonani uStudio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi siyabonga. Igama mina ngumthenjwa uNdlovu Isibongo ngokuzalwa ngisesitabeni lapha eplant. Ngithi ake ngiphawule lapha ukhona undoda lapha othiwa ngigift isondo ngomjuluko endlovu waphawula ngizwa amanye amadoda esekhwela phezu kwakhe but iqiniso ilokhu akukhulumile ngenxa yokuthi silabantu eminyakeni emihlanu edlulileyo kade besibangela umsindo beleke besitshela ukuthi masingavoteli amabandla amashona bebala amanye amabandla athile bawabiza ukuthi ngamashona ngenxa yokuthi abantu abawakhokheleleyo bengamashona kodwa sikwaziyo thina ukuthi amaqembu nalawo noma amabandla lawo angawethu sonke ayafana nawo nalawo akhokhelelwe ngabantu abasesindebeleni iZimbabwe saseyinye bakithi singakhohlisani undodolwane ukhuluma iqiniso elihle kakhulu uma ethi yena bangazodlala ngathi abantu be-MRP vele badlala ngathi ngoba ngeke usitshele for 5 years ukuthi singavotela amashona base siyafika ku-election usilethele ama-parliamentary candidate angu-3 wehluleke lokufilter wehluleke ukufilter ama-councillors apheleleyo kodwa ngaleso sikhathi usitshele ukuthi singavotela besishoneni kodwa wona lawo mabandla esishoneni afilde ama-candidate cishe zonke indawo so bakithi asingakhohlisani thina sesihlupheke kakhulu ngaphansi kwezanu PF i-problem yethu thina esinayo izanu PF labo abanenkinga lamashona kabalwe namashona sila problem labo bengasiforce nathi ukuthi silwe namashona thina yethu i-problem izanu PF siyabonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ngicela ukuphendula uGift umfokasondumba akusiye Gift umfokasonduku nguGift umfokasondumba mina Gift angazi ukuthi ungabe waloywa ngubani umuntu wakuloyayo hamba uye kuye uyomtshela ukuthi uyamhlawulisa ngoba wena uphelelanga ungumuntu ongaphelelanga ngitsho ekhanda ma uzotshela i-MRP into yokwenza ucabanga ukuthi abantu be-MRP baguge baze babe ngaka babe bangabantu abadala bengatshelwa nguwe into ezibole ngale ndlela fokasondumba hamba uyongena olwandle mhlawumbe uzophuma olwandle usungumuntu ogezileyo hayi ungagezi ngamanzi ebhavu hamba ugeza ngamanzi olwandle takathiwe baba ngiyabonga
ndivuka njani kustudio 7 hayi ngithi zanu ayekele umona isisitshayela intatshela izindaba le kobulawayo bebothi istudio 7 ikhuluma iqiniso hayi bantu bezanu hayi kanti liyezayo bantu bezanu ake lizisole mani zisoleni bantu bezanu zisoleni mani zisoleni le nto liyezayo liyekele bantu bezanu ngoba istudio 7 libone linikeza iindaba ezimnandi ezinhle ezivezela iqiniso elitshaya intatshela izindaba zestudio 7 hayi bantu bezanu hayi ake lizamukekele umona mani
selibingelela studio 7 ngikhuluma ngesikota 2 into zami zongazikhitshwa kanti kwabonakalani istudio 7 ngontungamenkomo kini lonke mahlakani lapha ngesakhuluma ngabomqondisi lomthwakazi wabo isicelo sami ngibo yilesi abakhe becabanga ukuthi umshonakazi bemzekhuluma ngendebele ishonakazi ekhulume ezekhuluma ikhalanga ishonakazi ezekhuluma ngetonga ake bekulahle kunokuthi kudwayilize kuyaqunya siyabacela lokhu ngoba khathesi manxaye kungazokuthi izanu iwinile izo zamapaco lezitupa zenze ziyakhanselwa zonke lingakubona kini ukuthi kukuphi siyalicela abantu bakithi ake lizame ukuthi siyenzeni into ebonakalayo manxa lingabausazikhulumani ngento ezipolitiki lingakhulumi ngokuthukana kuphela ukuthi umndebele umshona wena uyaqumile izulu iquma ngayo phi indlela cala likhulume ngokuthi mangawuyinkosi khulumele ukuba yinkosi asemathebelele ungakhulumi ngamanye amazwe siyacela lingakhulumi ngomunye umhlobo ake likhulume ngento ebonakalayo phakathi komhlaba siboneni ngokuvuselela ilizwe lisiba lemisebenzi lisiba lani konke izinto zifikelele hayi ukuthi ube likhuluma lithukana likhuluma ngomunye umhlobo ngicela ngitho ukuthi ngikhuluma kabi ngalomi mthakathi kodwa ngiyalikhuza ukuthi landelani umthetho likhulume ngento ezibonakalayo kathi ezimanqalo wami umuntu ewina lizakhale ngethethe izithupha walikhanselela zonke ukuthi imhlaba wena uyabe ngobha ngwazi
ngiyabingelela emsakazweni estudio 7 olungathathi hlangothi udaba lwami lulapha kubhodi lo othi ibandla le-MRP libandla lingekho libandla elinikwe likamqondisimoto
siyabonga lezo-ke yizo imbono yenu siyacela lingathuki likhulume nje lisipha imbono yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ke singene kwezemelika ukwekethiswa komthetho obusipha abensundu amathuba okufunda emakolijini okwenziwa ngumthethwandaba we-Supreme Court wele Melika kusolwa ngabanye. Umthethwandaba lo wathi kumele umthetho owawuvumela ukuthi abensundu bangeniswe emakolijini lanxa bayabe bengabhasanga ukuzwayo uyabandlulula. kodwa abanye bayasola ukususwa komthetho lo besithi abensundu abemelika bebencindezelwe okwesikhathi eside ngalokhu kumele baphiwe ixesha elingalingani labamhlophe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona ngathi lezi ezemelika ikakhulu xa sikhangela ngabafundi abantwana abamnyama abansundu bebelethuba elihle kakhulu lokuthi kubasize ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Nxa umthetho losu sesulwa kuyakhanya ukuthi kungathi kuloku okukhona okungathi kufuna ukucindezela abantu abamnyama. Ngoba eqinisweni ungakhangela abantu lapha e-America akulingani abelungu labantu abamnyama akulingani akuhambelana akufanani abelungu baphambili abantu bangemuva. Kwenziwa yini? Yikuthi lokho kwasukela khona le kuslavery ukuthi abantu babe ngemuva. Yiko lokho bekubancedisa kakhulu abantu abansundu ukuthi abantwana baqhubeke ukuze balingane labona laba abamhlophe. Ngoba abamhlophe baphambili balezi zinto balezi mali yiba bakhona ababambile izinto lezi. So umthetho lo ubuncedisa sibili kakhulu ukuthi kube le affirmative action yokuthi abantwana baqhubeke baye phambili ngezifundo zabo. Kubasizile abaningi ukuze baphumelele. Ngokubona kwami mina ngibona ngathi ngiyakusola ukuthi ususelwane lo umthetho ungayekelwa ukuze kuncedise labo abaswela.
Khona kuyanceda na ukuthi abensundu baphiwe amathuba angcono kulabamhlophe ukuthi bangene emakolijini? Ubona ngani bekuphathisa yini lokho
ukuthi abensundu baphiwe leli thuba? Bekunceda kakhulu kakhulu kakhulu, hayi khona kancinyane. Njengoba nitshilo ngaphambili lapho ukuthi akulingani, ungakhangela nje akulingani. Abelungu bayaphanana imisebenzi, bayaphanana amathuba, bayaphanana lokhu, baphanane lokhuyana. Abantu abamnyama bangemuva balutshwane abangabe bengabe beziphethe njengabelungu kumbe abafika ezigabeni zabelungu. Yikho ke umthetho lo ubuncedisa kakhulu ukuthi labo abathathayo leli thuba balithathe bangene baqhubeke ngezifundo zabo. Ngoba kufanele ukuthi kulingane, ngoba akulaza ukuthi umnyama kumbe akulaza ukuthi umhlophe. Nxa kuyikuthi ulama qualifications alungele lokho kumele ukuthi ukwenze, kufanele ukuthi kwenzakale ukwenze. So ke okwenzakalayo ukuthi abelungu ayisikho ukuthi bebengaphiwa amathuba, bayawaphiwa amathuba, kodwa ke abensundu bangemuva bayalandela. So umthetho lo ububancedisa kakhulu 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 ukuthi khona uqhubekele phambili. Yikuthi nje sekungathi lapha kuyimantshilo ephezulu, so ungathi kuyangenela ipolitics kakhulu ukuthi ama-decisions lamanye enziwayo angathi asesiba politically ukuthi ubani unjani, ubani uzathini, ubani uzakwenzani. Hayi, lokho kakulunganga, lokho kulungile, lokho kuyana kakulunganga. Kodwa khona eqinisweni bekubanceda kakhulu abantu abamnyama.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazo ebesixoxa laye engapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kuyaxokozela lamhlanje emthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. I-Commission yezokhetho ezek ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.